kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
impuphu iqakathekile ekuphileni kwabantu, kodwa sengisho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi ifike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza, ubevele kwenza kwathi emavikini amabili athulileyo kwathi kasezukukwenza, wasusa ama-subsidy, impuphu yavukisa $100 ku-$500 kusiya khona le.
Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu, njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge-$100 selizabiza i-$50.
Lokubeka ibizo lika Sevya Kasukwere ebantwini bakoBulawayo ukubana abe nguye umongameli welizwe sisiya kuma-elections ka-2023. Asikabi political party, but sisaseyi-movement yokupush ukuthi ubaba Kasukwere ngokubona kwethu abe nguye ozamela ilizwe.
Abasekeli bakamnumzana Tyson, bakamnumzana Sevya Kasukwere, yena owayeyisiphathamandla laseZANU-PF, bathi kababuyeli emuva ngokuthi ancitise kukhetho oluzayo. Umteni kamoya umnumzana Robert Mugabe usuvumelene lomthethwandaba we-High Court ukuthi indodakazi kaMugabe uBona Shikore abe nguye okhokhela ukwabiwa kwelifa likayise. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu, njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge-$100 selizabiza i-$50. Embikweni wethu lenamuhla, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe bavumelene phezu kwentengo lenhlanganiso yabagaya umumbu, i-Grain Millers Association of Zimbabwe. Ukwehla kwentengo yempuphu lokhu kutsho ukuthi indleko eningi isizahlawulwa nguhulumende kwabagaya impuphu. Umnumzana Ncube uthi uhulumende uthethe lelinyathelo ngoba ekunanzelela ukubana uZulu ubhekane lendlala embi. Abantu abayizigidi eziphose zifike kweziyisishiyagalombili, i-7.7 million, badinga uncedo lokudla oluphuthumayo ngenxa yendlala. Omunye olenkampani egaya umumbu utshele iStudio 7 ukuthi isaka le 10 kg selizabiza i-$100, kuthi i-50 kg yona ebithengiswa nge-$517 isizabiza i-$250. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi, i-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle ukuthi impuphu ithengeke, ukuthi konke kuthengeke, ngokuba impuphu iqakathekile ekuphileni kwabantu. Kodwa sengisho kanjalo kasingakhohlwa ukuthi ifike kanjani lapho ekhona namhlanje. Khona lokhu uhulumende asesithi uyakwenza, ubevele kwenza kwathi emavikini amabili adlulileyo kwathi kasezukukwenza, wasusa ama-subsidy, impuphu yavukisa $100 ku-$500 kusiya khona le. Ngakho-ke sifana lo muntu otshisa uthango alubiye, aluqalise phansi alutshisa alubiye, sesisenza into ebonisa ukugula esingafanelanga sikubone kusenzeka kuhulumende. Le nto iyenziwe ngabomo iyadiliza yaletha ubuhlungu empilweni zabantu obekungafanelanga bube khona. Uhulumende sephenduka futhi senguye sesithi uyakulungisa, kanti nguye okudalileyo.
Kodwa omunye Ncube engathi kuqala i-subsidy le ibisiya ku-GMB kodwa kathesi isisiya kubonabo abagaya umumbu. Awuboni kusiba lo mahluko?
Kuyinto enhle yona leyo esikuchoyo ukuthi vele bekungafanelanga ukuthi impuphu ikhwele uhulumeni ohlakaniphileyo ubeza vela kulungise ngaleyo ndlela athi sengisusa isubsidy isuka eGMB siya kuma millers bekuza kutsho ukuthi impuphu bengasozikhwele ifike kulesi sibanga lapho abantu abagcine bethatha imali yeschool fees bethiyathenga impuphu kulethe ubuhlungu obukhulu kakhulu so ke yiloko okuthiwa ngesiNgisi policy inconsistencies ukusuka la kwenzo okunye kubuye kususwe futhi kubuye kubuyele emuva kubuye kususwe yikho kwenza singabazuzi abantu abazohlanyela imali elizweni ngokuba kakuqedakali ukuthi kuyiwa ngapi kuyiwa phambili kuyiwa eceleni kuyiwa ngapi yinto okumele ilungiswe yona le ingaphindi yenzeke into esiyibonileyo kodwa ke kuhle ukuthi imali isuke kumamilazi yebo kambe siyakwazi ukuthi amamilazi akhona amaningi akhona buyabe yibo bona labo bantu abayibo abahambise amasubsidy kuwamamilazi esithi corruption yibo abagayisayo basebebuya bezithi imali kahulumende yebo siyakwazi ukuthi abanye kasibo kahulumende kodwa ke kuyinto okumele inanzelele ukuthi kayibuyi yenzeke kusiyaphambili.
Umnumzana Evidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association sixoxela ekobulawayo. Umteni kamuyi umnumzana Robert Mkabe lesiphathamandla somthethwandaba we-High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabantu asebatshonayo namuhla bakhethe indodakazi kaMkabe uBona Chikore ukuthi abe nguye okhokhela ukwabiwa kwelifa likaMkabe. UBona lo nina uGrace yibo abahambe emthethwandaba kanye legqwetha lomdeni wabo kodwa amadodana kaMgabe uRobert Jr. loBelamen Chatunga bebengekho. Okumangalisa abanengi ukuthi uMgabe kachiyanga incwadi eveza ukuthi ufuna ilifa lakhe labiwe njani. UMgabe ubikwa wachiya imali engange 10 million US dollars ebhanga kanye lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Impahla yakhe igoqela umdadada wendlu abehlala kuyo lemuli yakhe eHarare ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethweni indlu lelifa likaMgabe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwa bakhe. Abasekeli bakamnumzana Sevia kaSukuwere yena owake waba isiphathamandla sebandla lezanu PF behamba phansi komkhankaso lesihloko esithi Tyson wabantu bebekhankasa namhlanje enzikini yedolobho lakobulawayo kanye lasemalokitshini bekhuthaza abantu ukuthi basekele ukaSukuwere yena othi uzancintisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2023. Kubika obathabile Masuku.
Iningi ebelisemkhankasweni lo ngabasakhulayo abathi bafuna ukumelwa ngumuntu onanza izifiso zabo. Okhokhela umkhankaso lo engumqoqi wenhlelo umnumzana Andy Fassbender uthi abakabi libandla kodwa basakhulumisana labantu.
Lapha sihamba ngohlelo lokubeka ibizo likaSevia kaSukuwere ebantwini bakobulawayo ukubana abe nguye umongameli welizwe siya kuma elections ka-2023. Asikabi political party. But it's just a movement. You push ukuthi ubaba kaSukuwere ngokubona kwethu abe nguye ozamela ilizwe.
Umnumzana Cosmas Ncube omunye wabakhokhela lomkhankaso uthi ujonge ukuqoqa ontanga njalo uhlanganisa amabandla ehlukeneyo.
Sikhankasela ubaba kaSukuwere ngoba nguye simbone ukuthi ule lokhuzene ukuthi angakhokhela ilizwe leli alikhokhele kuhle. And the movement kayisikho ukuthi yiparty A1 ngamaparty amaningi atshiyeneyo ikakhulu vele ngama-youth alapha amaningi.
Ebuzwe umahluko phakathi kwe-Tyson wabantu movement kanye le-NPF unkosikazi Roziphili olilunga le NPF njalo ekhokhela umkhankaso weTyson wabantu uthi umkhankaso lo uhlanganisa abatsha njalo uhambelana lezifiso zabo.
Hashtag Tyson Wabantu, it's not a political party, a movement. ENPF, a political party. I'm a member of this movement.
Umnumzana Butholezwe Ngwenya olilunga le National Executive kwabasakhulayo kuTyson Wabantu Movement uthi umkhankaso lo uyaqhubeka kuze kufike u-2023 njalo uza kuya lasemaphandleni.
Ikampeni yethu siqalisa kathesi kuze kufike u-2023 lapho kuyavotwa khona. Hayi sikuthi sizayenza emadolobheni kuphela. Sizayenza le makhaya, indawo zonke lapho kulabantu khona ukwenza ukuthi sazakale. So thina ikakhulu ntanga, he was saying sesihamba layo uTyson wethu asimchiyi.
Umkhankaso lo usolwe ngabanye kobulawayo abathi bafuna ukubona uKasukwere ezikhulumela hathi ukusebenzisa uZulu olambileyo. Omunye wabo unkosazana Brenda Maseko.
Siyababona bayakhankasa sibili abantu abazithi ngabo Tyson wabantu movement. Kodwa mina ngiyakuza ukuthi kanti yena ungaphi lowo Kasukwere lowo ofuna ukuba ngumongameli. Kumele abuye phansi lapha ebantwini akhume labantu asitshele ukuthi navele uzasinika njengomongameli. Uzasinceda ngani njengoba laye wayevele ngaphi ekuhulumende kuqala. Sifuna yena asitshele ukuthi yena usinika abuye yena ahlane labantu engathumela abantu abalandileyo bayemenzela umsebenzi.
Balutshwana abantu abalethemba lokuthi umkhankaso lo uzadala umahluko empilweni zikaZulu eZimbabwe njalo umnumzana Kasukwere ulokhe engahlali elizweni selokhu umuyi umnumzana Robert Mugabe wahluthunelwa intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 ngabebutho bafaka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Usomlomo wedale leParliamente eMelika ele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi sesifikile isikhathi sokuthi kwethulwe amacala abhekane loMongameli Donald Trump oyetheswa umlando wokucela uMongameli wakwele Ukraine ukuthi abachuchisi bakulelo lizwe bahlolisise okwakusenziwa ngumnumzana Hunter Biden yena owayengumqondisi wenkampani ephehla umlilo kaGetsi okucatshangelwa nguTrump ukuthi yayilobukhohlakali obumangalisayo. UHunter Biden ngumtaka Joe Biden yena owayengumsekeli kamnumzana Barack Obama njalo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans lama-Democrats kukhetho lomnyaka ozayo. Amacala la aza kwetheswa uTrump ethulwa ngaphansi kokutoniswa kukamongameli okwaziwa ngokuthi impeachment ngesiNgisi. UTrump ubikwa wayefuna ukuthi ilizwe leUkraine lihlolisise okwenziwa languJoe Biden ngoba enakanela ukuthi wavimba ukuthi umntanakhe etheswe icala lobukhohlakali kulelo lizwe. Aba kubandla lamademokrasi bathi uTrump wayefuna ukusebenzisa udaba lolu ukwenzela ukuthi akhankase ngalo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ubikwa njalo wamisa ukuthi Ukraine liphiwe izikhali Melika ukwenzela ukuthi liqale livule icala lika Hunter Biden. Itali le House of Representatives lithi konke lokhu kuveza ukuthi uTrump wenza ubukhohlakali njalo wala ukuthi abanye bakhe bakhulume ngodaba lolu. Abakubandla lama Republicans bathi ama Democrats afuna ukugenqula uTrump yena wanqoba bethembile kukhetho luka 2016. Utaba lolu luza siwa etale le Senate elikhokelwa ngama Republicans kunsukwana ezilandelayo. Unkosikazi Nancy Pelosi ubike namuhla ukuthi sokumele kuhlelwe kahle wonke amacala etheswa uTrump lungakahanjiswa lolu taba etale le Senate.
The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation into his political rival.
Umongameli wachaphaza iofisi yakhe esenzela ukuthi ancedakale kwezombangazwe ngokulwisana lozancintisana laye.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act.
Umongameli usithiye kungelanto esingayenza ngoba ufuna ukuncedakala kwezombangazwe.
Because he is trying to corrupt once again the election for his own benefit.
Ilongu somlomo wedale le parlamente le House of Representatives konapa eMelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ekhuluma ngodaba lolu ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi abakubandla lamademocrats bazimisele ukujezisa uTrump.
Ukuthi uLungu Pelosi into bevele abaningi ade beyilindile ngoba sibonile kusukela i-investigation le ekaDonald Trump iqala ukuthi amademocrats vele alungiselele ukuthi amimpeach. So I think for the most part we expected ukuthi asho kanjalo nesiphulo ukuthi mabaqhubeke ngama articles of impeachment.
Kodwa kanye ngazani ama Republicans akusekeli konke lokho manje kutsho nqa kunjalo.
Well ama Republican asoza ukusekele okwamanje ngoba I think bonke bazama ukuma ngemva kwa Donald Trump. Kodwa maso kusiya phambili ukuqhubeka ngilethemba lokuthi izolo sibonile imibono ekhitshwe ngama abathi ngama legal experts abo professors abama university bekhuluma ngalo daba lolu lokuthi uTrump into ayenzayo impeachable abathathu bakhona bebeyi 4 abathathu bakhona basho kanjalo beqinisekile ukuthi into yenziwa ngoTrump ayivumelekile emthethweni. So ama Republican ale choice ukuthi bazovuma yini uqhubeka besephula umthetho belandela uTrump noma ichance yabo leyo ukuthi bamstophe uTrump kulento ayenza.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe njalo obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eMelika. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokuvimba ukuhlukuluzana ezimulini we 16 days of activism against gender based violence. Tumelani i WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke singene kwezenzakala eMelika ngamafitshane. ilunga leviyo lebutho le lokhunjini emelika livikwa livuke ubhova ladubulala bulala izisebenzi ezimbili njalo kwalimala owesithathu kakubi enkambeni yebutho esePearl Harbor eHawaii. UGeorge Zimmerman, undoda owafunyanwa engelacala lokubulala osakhulayo onsundu uTrayvon Martin ngo-2012, okwabangela ukutshengisela elizweni lonke leMelika, usekhweze udaba lwakhe emthethwandaba efuna ukuhlawulwa yimoli kaMartin izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million. Esithi imuli le yangcolisa igama lakhe. Umongameli Bahram Saleh wele Iraqi uhlangane lommeli weMelika kulelo lizwe uMatthew Taylor kanye lomthunywa oqakathekileyo weMelika kwele Syria uJames Jeffrey eBaghdad behlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kanye lezomvikela kwele Iraq. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka, imali isilela njalo kungela misebenzi. Ukubhidlika komnotho welizwe lokho kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana bekezela amadumafuzwayo ingcwethi yecubungula ezenotho endawonye lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo ngokusipha umbono wakhe ngokwehliswa kwentengo yempuphu.
Besivele sikhangelele ukuthi ngabe uyayehlisa futhi yenaphansi ngoba balutshwana abantu abenelisa yona le imali ngasikhangelela ukuthi izimuli eziningi kathesi kazisenelisa ukuthenga isikhwa lokunye nje okungadliwa ekuseni. Abantu kade bephila ngayo imphokoqo lasisithwala ekuseni. Kodwa nxa kade sigcwele impuphu yafika ku-$100 besekuvele sokungumhlola khonkangase sokungahla kukhangelisanga kuhle. Kathesi ke nxa sekuthiyehle aba ku-50 sokungconywana kodwa lokhu sikhangela ukuthi ngathi iyehla futhi ngoba umkhonomo welizwe kawumanga kuhle balutshwala abantu abahola imali ukuthi bengenelise ukuthenga ama-10 kg yangu-5 ngenyanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo.
Ye, ngiyamuzwa ubaba uDube, ngiyalithwa sisani umbuzo wenu. But mina I think lokho othuthwa impuphu siyehlisiwe lani into ezinjengazenalezo. I think ayisiyo into eqakathekileyo. Yikuvala idamu eselidabuka ngezandla lokhu zama ukuvala lapho. Ekugcineni vela olanto yenzayo lizaduka lijilike kuphela. Ngoba okuqakathekileyo kathesa umithi ngawo yikho abakukhangeleyo. Yikulungisa khona lokhu ngesikuthayiwe ama-fundamentals angikhona ayi-economy. Ayenza ukuthi ama-price aze afike kuwona la ama-levels afika ku ngoba as long engalungiswanga wona la azabe lokhu ekhwela ama-price kungathiwa impuphu kayiyehle isala ezitolo ukuthi ibe yi-$50 okulandelayo yikuthi ezitolo impuphu sizayidinga siyiswele sizagijima indawo yonke siyiswele siyithole phandle ku-black market iyabe ngaseyiyo la $100 ku-black market iyabe siyi-$150 ngoba sokuyinto eswela eshodayo.
Mnumzana Dube, ukwehliswa kwentengo yempuphu kunganceda yini nxa ezinye impahla zivele zidule?
Ngamafishane singathi ukuthi wonke ama-basic commodities besingathi yonke impahla ekhanda ukuthi umuntu ayisebenzise endlini kubalisele cooking oil, balisele isinkwa, balisele isitshebo, onyama, even lawo amatembo nalawo abantu ababephila ngawo kudala akusathengeki lutho. Zonke izinto esingathi umuntu uyafuna ukuzisebenzisa endlini ele kasabambeki, kasiyo mpuphu kuphela. Khona kufana nje lokuthela amanzi emfana wedatha ngoba ukukhona ukuthi impuphu yakhona uyakuzayidla ngani ngaziyehla. Into kuyamele iyethenga isitshebo. Nxa uthenga isitshebo sakhona i-KG yenyama ithini, ihlanzi zona zimali ziyimalini, uchaze esikhuluma ngalo luyi-$10.
So ngamafitshane impuphu izakwehla. Kodwa okunye kumele kuhambe lempuphu kabuhlanga ngoba futhi lamafutha angikhona kumele wasebenzise. Kanti izimpempu zomunye abantshela nge-45 rand phandle bene-45 bond. So kuyafanana kakukehla ilutho ukuthi ngathi babehlisile nje behlisa yonke into nge-same percentage ukuthi ngashuthi half yonke into yaba yi-half yokungaba ngcono.
Ye mnumzana Fuza sizwile njalo umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uhulumende lanxa ubungcono bukhanya bobuyambijana mbijana uyazama njalo ukuthi alungisise ezomnotho welizwe uhamba kancinyane yini uhulumende mbekuzalunga kusasa njengokutsho kamnumzana Moyo.
Kuthembisa ukuthi sithi sibe sithembisana siqinisana but indlela okuhamba ngayo sikhuluma iqiniso mina bonani kuzasithatha isikhathi esiside kakhulu. Isifiso sibili uhulumende ulaso esokuthi umkhono ma uvuse indlela umthula kade buya ngayo ibiyiyo sibongele enye indlela i-economy kade izalungiswa ngayo ukuthi izinto ziqale zifike kwenale ileveli kade zifike kuyo. But then also kuhlupha ukuthi sezifikile khonaphana kade kuthiwa zizafika khona but ukuthi kosibe kusukusukumali sokusala. Ngwana ngokuthi I think mina ngonani baphangisa kakhulu indaba yokuthi bekhiphe i-multi-currency besibisele kuzindola baphangisa kakhulu bephangise kanjalo kwahle kwabuyisela izinto phansi kakhulu kade sokusukuma kwangona kuzakwanzima ngokwamaqini kona la mazwe uminister uSibusiso Moyo akhuluma ngawo angeke abe le confidence yokusebenza lathi sisasebenza ngedola elingela value eyiyo and elilentengo yayo engayisiyo yokuqamba amanga ukuthi sithi idola lethu lini besoke liforsa ukuthi limiso lona lingamanga ngendlela yena le. So kusase kude kakhulu kakhulu kunaphandle kokuthi maybe bengacabangisisa bebuyele kumulti-currency inxenye singaxasa ukupikapika mbijana but indlela abayenza ngayo ukuthi kuhle kuthiwe gas esifake idola isikisele emuva kakhulu whereas izinto zikamthuli bezingani zifuna ukuhamba ngendlela eyiyo barathe sesibuyele emuva kakhulu.
Ungasinika umbono wakho umnumzana Dube ngamazwi kamnumzana Fuzwayo.
Nami ngithanda ukukusekela ukuthi bekumele ukuthi nxa kutheke kutshintsha imali kube yinto egradual engenzakali ngesiphangephange ngoba khonokhana ngikho kwethusa abantu. Anti abona ngabe kuthiwa into le iqalise ngesikhathi kusasebenza i-US dollar kwaqiniswa kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa kusebenza o-ecocash bona laba into ezinjalo abantu bengasoze bethuke kakhulu. Kodwa kathezi ngenxa yokuthi kwade kwavuka sokuthiwa khonakhona lapha sokunje abantu bahle bethuka abala confidence abantu ngemali yeZimbabwe. Ngaze sithi siyazamani i-confidence i-currency kumele abantu babe le-confidence ngayo ngoba ezilongo bengela-confidence ngayo kunzima ukuthi bayitrust khonokuyani ukuthi i-multi-currency yakhe yakhithwa masinyane ngesiphangephange abantu bathi bethuka le yangikhaya yasalayo yasala ukuthi ngabantu abantu beyikhangela ngelimilo bayilithi ngalesinye isikhathi the bond ibeveli khona kodwa ngenxa yokuthi i-one is to one hhayi abantu bebeyisebenzisa bengelandaba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezenotho belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo inhlanganiso yePremier Soccer League ithi abadlali abadlale kuhle lonyaka bazaphiwa imivuzo kusasa. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Amabizo omdlali ozakhethwa kuba ngodlale kuhle ukwedlula abanye lonyaka labalandeli bakhe ababili kanye lomqeqeqeshi oyabe esebenze ukwedlula bonke azakwaziswa ngalelo langa emcimbini ozakwenzelwa eHarare. Umdlali weqembu leCapes United uJoe Ngodzo nguye okhangelele ukuthola isicoco sokuba ngodlale ukwedlula abanye bonke lonyaka. Laloba nje abanye besithi umdlali onjengoPrince Dube weqembu leHighlanders lo Ian Nekati oweZPC Kariba labo bangaba ngabanye abangathatha lesi sicoco. Abanye abadlali abalamagama angatholakala labo bencintisa ukuthola lesi sicoco nguKing Nadolo, Clive Augusto, Evans Katema, Neva Tigere, Phineas Pamusi, Ralph Kawondera, Ariel Svanda, lo Wellington Taderera. Ngomnyaka ophelileyo, lesi sicoco sitholwe nguRodwell Chinyengetere okweminyaka emibili ilandelana u-2017 lo-2018 esadlalela i-AFC Platinum engakayidlalela kwele-South Africa. Isicoco somqeqeqeshi ese-Coach of the Year sikhangelele ukutholwa phakathi kuka-Darlington Dodo we-Capes United, Lizwe Sweswe owe-FC Platinum kumbe uGodfrey Tamirepi owe-ZPC. Ngimela iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedis Jeremiah.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi usehlise intengo yempuphu njalo isaka le 10 kg ebelithengiswa nge-$100 selizabiza i-$50. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.